hayi ukucabana sibili angiboni ukuthi ngabe kukhona. But ngiyavuma ukuthi kukhona okwenzakalayo. Njengephathi silapho ukuthi nxa kuphambanisekile kuqondiswe. Silandela isisekelo sombuso esiyiso esisibusayo, esiyi-constitution yethu. So i-quest kuyenzayo. Nxa kube lohlupho olukhona, sinama-structures.
Kodwa bona labo abaya kumaphephandaba bathi lina ebandleni yini elingalandeli umthetho nqabi lapho bexotshwa.
Kathesi ngani ngikhaniwe ngani ngoba ukuthi ngivume yiko kakhona ongabe kwenzakele nge-weekend. Kulama-resolutions ayenziweyo yi-province but besingakabaniki izincwadi ezokubana bame ezikhundleni lezo. Ngiyavuma ukuthi i-provincial executive ihlalile ngomgcibelo yaphuma nezinqumo. Nalo ohlathiweyo kumele agithi akhale egijima engaphakathi kwethango angaze agijima ayekhala ngaphandle. Kutho ukuthi njalo uyabe sekucamula isisekelo sombuso esiyiso kumele sibe yiso esimvikelayo isikhathi sonke.
Kodwa liqiniso na ukuthi kulamaqembu amabili.
Siyamangala ngenxa yokuthi kubona emaphepheni ukuthi uMakhuphe ulwa neprovince emathebeleni North. Angikwazi kuningi izinto asezenzile uMakhuphe ezinhle. So ukhona njalo ukuthi ezinye zezimfihlo ze-NDC ziyaphuma ngenxa yokuthi iZANU-PF inezihlobo zayo eziphakathi kwe-NDC. I-resolution yethu ekhaya yokuthi laba abantu abakhona obhede nabovuni bangama-sitting MPs bafanana nje naba uyiphi i-sitting MP okhona namhlanje kwi-MDC. UMakhuphe ukuthi ubuya ebuvi wonke amakhomba zephakathi bazayifaka izincwadi zabo kwi-province. Mina yimithweni ngimidumisihlalo we-province angeke atholi incwadi evela kuMakhuphe ukuthi ufuna ukuya ebuvi. And ngokwazi kwami uMakhuphe ngimazi ene-member of parliament wasemakhokhoba koBulawayo. Ube akangitheli ukuthi ufuna ukuya kumeye ebuvi. Kodwa engikwaziyo ubencedisa ukuthi ibuvi iphumelele.